So kuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Elingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 2 Nhlolanja 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkokheli yebandla le-CCC ihlangana lomphathi ntambo wezemithetho omnomzana Ziyambi Ziyambi kudingidwa udaba lokuguqulwa kwemithetho yezokhetho.
Umhlangano wethu lo minister ubuqakathekile ngoba usinike ithuba elokuthi sibonisane nodaba lama electoral reforms, sikhulumisane ukuthi udaba lolu lehanjiswa njani.
Amabandla ezombusazwe athi asezilungiselele ukuya kukhetho lona olulakho ukwenziwa ngenyanga kaNtulikazi.
Izantiyos ngathi yena walo zibandla elidala ungananzelela thina sinama-structures. Uma sikhuma ama-structures sikhangele ukuthi sinabantu esiwazikhona thina asinama-sympathizers.
Izakhamizi zakoBulawayo zithi ziyajabula ngokusungulwa kwemsakazo okamabonakude ozimeleyo othiwa yiKiona TV.
Ukuvulwa kwale i-TV kumbe singathi lumsakazo kwamabonakude kuletha injabulo enkulu kakhulu koBulawayo, ikakhulu nxa sikhangela ukuthi lo msunguli waso lesi siteshini kuba ngabantu bakoBulawayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla sisungula indaba zosuku ngohlelo lwezokhetho.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Inkokheli yebandla le-CCC izolo ihlangane lomphathi ntambo wezemithetho kudingidwa udaba lokuguqulwa kwemithetho yezokhetho eHarare. Iqula le-CCC libhekane lokuguqulwa komthetho Electoral Amendment Bill elithiwa i-Electoral Reform Task Force, libalisa unkosikazi Shirye Denga ongumsekeli kanobhala obona ngezokhetho, abomnumzana Prince Dube Kosibanda lo mnumzana Charlton Wende. Ibandla le-CCC lithi umthetho we-Electoral Amendment awusoze wenelise ukubandulelela ukhetho olulempumela engasoze iphikiswe. Sixoxe lo nkosikazi Shirye Denga ukuze sizwe okuningi ngalomhlangano.
Umhlangano wethu lo minister namhla ubuqakathekile kakhulu ngoba usinike ithuba elokuthi sibonisane nodaba lama electoral reforms, sikhulumisane ukuthi udaba lolu lehanjiswa njani. Njalo thina njengebandla sibabonise ukuthi ugwalo labo elama electoral reforms, i-Electoral Amendment Act leyi esephalamende, sibone ukuthi kulezinto eziningi kakhulu ezisilelayo sikhangela imithetho ezayenza ukuthi ukhetho lethu luhambe ngemfanelo kungelabo ukukhonona okuthize. So sithethe ithuba leli sazabanisani kuminister ugwalo lethu ele-Electoral Amendment Act eyethu ezi-CCC, ugwalo lolu oluqukethe izinto eziningi. Nxa sikhangela ukuthi ukhetho kumele luhanjiswe njani, njalo lokuvota ukuthi ama-results nxa esebaliwe kumele ehambe njani, zafika lapha announcer khona, njalo kulezinto zama-assisted voters, njalo lokuthi abantu amalungelo abantu akumele bevote but abangayenelisi ukuthi bevote. So ngezinye izinto esixoxisane ngazo, kulokunye sivumelane ngakho, kwaba lokunye sithe hayi asihambe siye-research further siyebona ukuthi kuyini esingakulungisisa khona lapha.
Elibona kumqoka kakhulu elifuna ukuthi uhulumende akulandele kuyini?
udaba lama reforms, electoral reforms aluqalanga namuhla, laqala kudala and siyabubona ubunzima obona. Kodwa thina njengebandla sizimisele ukuthi even eParliament ama MP ethu enjalo lobulutshwani babo bazazama ukulwisa ngandlela zonke ukuthi bebone ukuthi ama electoral reforms lawa alungisizwa le billionaire leyi iyaqukethe izinto ezikhulunywe ngabantu. Njalo olunxa sikhangelisisa udaba lama reforms lade sikhuluma ngawe, iningi lakhona ama administrative reforms akhangela ukusebenza kwezek. So ngenye into esithe sizabonisana lezek njengebandla lamanye ama political party lama stakeholders ukuthi zama ukulungisisa imithetho esemandleni yayo, okufana nalokuthi indaba yama results management system ukuthi nxa ukhetho soluphelile ukuthi ama results abalwa njani, njalo lokuthi afika njani kuma polling stations wonti kuma collation center lapha abalwa khona. So sibona ukuthi ngeyinto izek engayilungisisa yona leyi ledaba laba assisted voters ukuthi abanye basebeqamba amanga ukuthi mina angikwanisi ukubhala, mina kangikumbe ngigogekile, beqamba amanga khona bayancedisa ukuthi bevote njani. And ubona umuntu onguteacher kumbe ongu-headmaster ofundileyo ebesesithi kaye nelisa ukubhala. So ngezinye izinto esikhulume ngazo ukuthi sibonisane ukuthi kuhambe njani.
Lo ke ngunkosikazi Shiriyedenga unobhala obona ngezokhetho kubandla le-CCC. Kunjalo nje amabandla ezombusazwe athi asizilungiselele ukuya kukhetho lona olulakho kwenziwa ngontulikazi. Ibandla le-CCC likhala ngokuthi uhulumende we-ZANU-PF uhlukuluza amalunga alo ngokuwabopha nje mahlayana ngoba esesaba kunqotshwa kulolu khetho. Lithi njalo uhulumende kafuni kuguqula imithetho yezokhetho ngendlela ecacayo ngoba esesaba ukunqotshwa. Kodwa abezanu-PF baya kulandula lokhu. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lelunga le-CCC umnumzana Abednego Bebe ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngisesinjeni kathi sengikhuluma mina nje ngizama ukuthi silungiselele ukhetho njengabantu benkayi. Yebo ye angake ngijwale ibizwe lonke, kodwa abathithi okuqandele nami ukuthi yenze okungilingeneyo ukuthi ngikwenze ngiyakwenza. Siyasebenza kunjalo ntingami. Ngikubona ungabona iZANU-PF iqalisa ukuzonda ibopha abantu bahlayana bemalaqala. Yikho okutshengisa ukuthi abantu sebesebenza. Ungabona sokunobuthengiso obukhulu lapha nalaphana sokubonakala abanye bethengisa kuzalo. Yikho okutshengisa ukuthi abantu sebesebenza. Ungabona iZANU ikhuluma isithi khona labana abanama-structures sisabenza, akudingi ukuthi basisebenzisa silama-structures. Yi-structure mina ngike, yikho kade ngise esingeni. Njalo esingeni ngihlangana labantu abaningi, labanye abahluphekayo esikhulumisane labo okutshengisa ukuthi bona ababahluphekayo ngabe yibo abancediswa nguhulumende. Uhulumende kabonakali ndawo ne-social welfare yakhe ukuthi ancedise bona abantu abahluphekayo. Lisizi lebhenisa emakhaya sizama ukuthi sitshengisane, sibonisane labantu ukuthi ukuba labo lisuka kuzani. Sokuqala ukuthi iZANU ngo-2023 lo nyaka kayihambe iyephumula ngoba inhlupho zethu zonke eZimbabwe zivela kuZANU ngoba saqalisa ukuhlupheka ever since iZANU yangena ngo-1980. Before 1980 sasihlukuluzwa ngamathiwa, kodwa owayengahlukuluzwanga wayengahlupheki ngoba yonke into yayikhona.
AbeZANU-PF bathi bazali inqoba kulolu khetho luzayo ngoba bathi kunenge abakwenzele uZulu, ikakhulu inhlelo zokuthuthukisa abantu. Bathi baqhube inhlelo eziningi kakhulu ezigoqela ukuvuselela imigwaqo.
Ungakhuluma ngokuvuselela umgwaqo ngivele edorobheni kobulawayo uZulu usiza lapha enkani. Ibanga engangilithatha ngisuka kobulawa ngisiza emzini wami enkayi ngangithatha 2 hours. Khathesi kusuka kobulawa ngisiza emzini wami enkayi ngithatha 4.5 hours. Yiwuphi umgwaqo abakhuluma ngawo ukuthi bayalungisile? Laba abantu osokuswele ngakufana abantu abagula ingqondo batholakala enzitsheni. Kulusizi nje ukuthi labo sebefanana nabantu abagula ingqondo ngoba bakhuluma into ezingadiniyo ezingabonwa ngabantu ukuthi lokhu sebekwenzile. Sibona thina yonke into iyabhidlika, kodwa bona bathi kuyathiwa. Bakhiwa ngathi lathi ke siyebona.
Lo ke ngumnumzana Abednego Bebe, ilunga lebandla le-CCC. ubeqoxa lo Ntungamile Nkomo weStudio 7 esenkayi. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, uNtungamile Nkomo uphinde waqoxa lelunga lezanu PF umnumzana Malaki Nkomo, yena othi abe-CCC bayazikhohlisa nxa becabanga ukuthi benganqoba ibandla lakhe kulolu khetho.
Izanchiwo singathi yena ngwalo zibandla elidala njalo izibandla elikwaziyo ukuthi i-election ijona. Ungananzelela thina silama-structures. Uma sikhuluma ngama-structures sikhangela ukuthi sinabantu esiwazi khona thina, asilama-sympathizers, sinabantu abangama-members. And uma sikhuluma ngabantu abangama-members, uma sikhuluma ngama-cells, singena elayinini ukuthi silabantu bethu abangu-50 laphana. Sesibala ama-cells wethu ilizwe lonke. Kulapho esifika khona le number yokuthi hayi, abantu bethu ba-ready, loba ngaze kumemezelwe i-election loba namhlanje, singakutshela ukuthi hayi, iZANU-PF lapha sibona thina ngama-cells esiwabambileyo, ngabantu bethu, i-membership yethu esilayo. I-membership abanamakhadi ethu esilabo bangakanani. Okusiyela ukuthi loba sesingama laphana, siyatsho ukuthi hayi, lolu khetho siyaluwina thina, kumbe vese siluwinile. Ngendlela yokuthi i-membership yethu iyabe isitshengisa ukuthi ngempelampela iZANU-PF libandla vele elikhona. Njalo eZANU-PF kaziphumule, iZANU-PF libandla elikhona ebantwini, libandla eliyenza ngathi eliyenza kwenzakala entweni eziningi kwezedevelopment. Siyakhala imigwaqo, sikhale yonke into, abantu bayabona ukusekule nguquko. Njalo abantu sebekhonisa ukuba ubandla leZANU-PF bagcwele kuma-shares, bakhona kuma-structures. Thina sibandla nama-structures esingathi ukuthi ibandla lethu ngalesi sikhathi ngasem-election siyawina.
Abanye bathi kuyiwa kukhetho olwedluleyo lathembisa abantu ukuthi lizasungula imisebenzi livuselele lomnotho. Kodwa bathi umnotho ulibhuqile, ulehlule, nanku phela uqhubeka uguqe ngamadolo kanti le misebenzi kayibonakali.
Nkomo, ngiyamangalisa ngithi kathi sikhuluma lawa ngisho. Ngiseganyeni, ngisemsebenzini, ngiyasebenza. Ngikhuluma nawe unjenje lapha, nginabafana abaningi abasebenzayo, abasebenza ngaphansi kwami, akade bengekho emsebenzini. Ngibe sengikhangela ukuthi abantu abaningi kunjalo nje, bakhona abasemsebenzini. Uma ufuna ukubona abantu bakhuluma ukuthi umnotho weZimbabwe uguqe phansi, batshele ukuthi balamanga. Akubhode ngamadolobho wonke ubone ukuthi kwa-izakhiwo zakhiwa njani. Akubhode ngamadolobho amaninginingi ubone imisebenzi etshengisela ukuthuthuka kwenotho kwelizwe leZimbabwe. Impilo yabantu iyakutshengisela ukuthi abantu bakulesi sibanga. Singathathi sifake abantu kwesinye isikhathi ngesigaba ngesigaba osizagijima ulande abantu ovele besemaphandleni kumbe abanye abantu uhlangothi oluthize olukhandela ukuthi yilolo dibelayo sifithi umnotho usehlule. Umnotho ukhangela ukuthi kwezemining kuhamba njani, ubusukhangela kwezefarming ukuthi kuhamba njani. Yikho lapho singakhuluma khona ukuthi hayi, umnotho uguqe. Umnotho awuguqanga phansi. Okuyenzakalayo elizweni kuhle kutshengisa ukuthi ilizwe leZimbabwe selikwesinye isibanga esihle kakhulu. Abasebenzayo bakholisa, abasezindaweni bakholisa. Abantu babe bebona ukuthi lapha sisebenza kanje, umnotho ukhona. So ngaleyo ndlela obvious, abantu basezokuyela ukukhala, bazakhala ngendlela ukuthi bafuna bona kwenze intando yabo, kodwa bengafuni ukuthi basebenze njengabantu ukuthi ilizwe lethu lithuthuke.
Lo-ke ngumnumzana Malaki Nkomo, ilunga lebandla leZANU PF, ubexoxa ecingweni lo Ntungamile Nkomo weStudio 7 ekwamahlaba ayithwale.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkulu,
asambeni madoda siyovota.
Izakhamizi zakoBulawayo zamukele ngenjabulo ukusungulwa kwemsakazo kamabonakude ozimeleyo othiwa iKiyona TV. Inkampani yalomsakazo ikhokhelwa ngumnumzana Qhubani Moyo ongumqondisi njalo womsakazo weSkies Metro FM osakaza ukoBulawayo. Umsakazo weKiyona TV waphiwa imvumo yokusakaza nguhulumende ngomnyaka ka-2021, waqala ukuya emoyeni kuhlelo lweDDT ngomnyaka odluleyo. Wenelise ukusakaza inhlelo kumabonakude izolo, njalo uba ngowesithathu ukusakaza uzimele kumabonakude elizweni, ulandela oweZTN lowe3KTV, yona yomibili esedolobheni leHarare. Ugeina Kumete Saidi weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube, omunye weziphathamandla zeBulawayo Progressive Residents Association.
ikiona TV i television kumbe singathi ngumsakazo kamabona kude ongaphansi kwesitebele kumbe ngaphansi kophahla lwe Fetho Communications okuyinkampani ebambe labo ebambe yona ikiona TV yabamba le Skies Metro FM yabamba ke le Breeze FM ekhona ngale edolobheni le Follows.
Lizwa njani njengezakhamizi zakobulawayo ukubana lo msakazo wenu okamabona kude njalo leminye imsakazo esakaza iphuma edolobheni lakobulawayo isakazela izwe lonke?
Ukuvula kwale iTV kumbe singathi lo msakazo kamabona kude kuletha injabulo enkulu kakhulu kobulawayo, ikakhulu ngasikhangela ukuthi lo msunguli waso lesi station kuba ngabantu bakobulawayo. Siyakhumbula ukuthi umuyi uKhonti Mhlanga ubevele engemva nguye kade ke engutshalimani waleli wale inkampani eyebambe lezi izingatshe ngezikhulumileyo ezefetho communications. Kube sokusithi ke udokotela uQhubani Moyo lijaha lakhona apha vele enkulumani kobulawayo odakwa khona apha ensiza lapha, siyakunanzelela ukuthi ngabantu bakithi abavule into yakithi, njalo singabantu bakobulawayo singabantu bemathebelelendi siyakujabulela khonoko ukuthi sesize saba lento ethungulwa ngabantu bakithi ezokukhuluma ngezindaba zakithi. Siyinhlanganiso ke siyakwemukela ngezandla zombili khonoko.
Kuyini elingakukhuthaza mayelana lomsakazo lo osanda kusungulwa, njalo kukhona yini elingafisa ukubona kusenziwa umsakazo wekiyona?
Kuthaza ukuthi abantu bakusekele okuyabe kusungulwe ngabantu bakithi kulo mhlubulo, sincedisane lalabo abafisa ukuthi bathuthukise umhlubulo weMandebeleni. Siyinhlanganiso ke sikhuthaza ukuthi iTV leyi isakaze phose itholakale kuzo zonke izindawo ukuze abantu bakithi babone ubunandi, babone uluju abantu abazalwa kuleyi ndawo, abazalwa eZimbabwe abenelisa ukuthi bakwenze. Sesisithi ukuthi lokhu ke yikwe singathi kusungule ngekhaya ngoba yinto esuke isungulwa ngabantu bakithi ezoncedisa abantu bakithi. Esikukhankaselayo kakhulu ukuthi nxa kuvuma umsakazo le ufinyelele umabona kude lo ubonwe ngabantu bonke abakulumhlubulo, ngoba kahlesi kunzima ukuthi ungavula iTV ubambe kwezinye indawo, sokumele ube lesatellite. Let's hope ikiyona yona izabe ibambeka lula. Kodwa ngokuzwa kwami bengizwe ukuthi izabe ikhona ku satellite dish kuthiwa lengazantwa ivela kibo Tanzania kakhulu. Ningazi njalo ngombiza gcina kufinyelela khona apha ku TV nje ukuthi ungalayita uhlokoze ugcine usufikile lapha nalapha isitishi esikhona ungawutshintsha i-channel lapha. Sile themba ukuthi kuzaba njalo. Okunye bese kufisa ukuthi ngabe kuyavuma njengoba abantu abaningi besebenzisa open view bona laba, ngabe kuyavuma ukuthi iqhunywe layo via open view abantu bayibone khona? Kodwa nxa nje commercial station ngithemba ukuthi kuzamela abantu babadalele ukuze bafinyelele lezo zinhlelo. Kodwa ke sibafisela inhlanhla kukho konke abaza kwenza ngoba kungabantu kade sabezwa besithi balesifiso esinjalo.
Lo ke ngumnumzana Thembelani Dube, omunye wabaqondisi benhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association obexoxa ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu kwe-internet elezimlive.com lilodaba lokuthi isikhulumeli samapholisa uCommissioner Paul Nyathi usecelwe ngumthethwandaba ukuthi aphe ubufakazi kucala eletheswa isikhulumeli sebandla le-CCC uNkosazana Fatsai Mahere kumaviki amabili azayo. UMahere wabotshwa ngemva kokusakaza umfanekiso olomama oyekhala ephethe ingane yakhe esithi ibulewe ngamapholisa enkundleni yokuxhumana eTwitter. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi umkhokheli welizwe leBelarus umnumzana Alexander Lukashenko ucebise umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi asebenze gadalala ukuze anqobe kukhetho oluzayo. Leli phephandaba lithi uLukashenko wethulela amazwi emkhosini wokusayina izivumelwano zokusebenzelana izolo. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 7 ivuka njani kodwa bakithi akunzima kakhulu bakithi kulabo abasathi bona hey studio 7 sihamba sithatha uhlangothi athina salale studio 7 from 2004 kuze kube manje kusawuntu uNkamili Nkomo yedwa owayifunda studio 7 manje u2022 siloke sihamba naye asimanga vele ayikazithatha uhlangothi saphuma kwinto yabo leyana leyana Zimbabwe ZBC lokwana ishiti ye studio lokana siright ngoba yisabo khona leMpumalanga ZANPF hanya ivumi ZANPF ushiye miliqedile ilizwe yalikhoba nya okwezANPF okwenyawo okwezandla ngabe okwenyawo ngabe kuyasukuma kuhamba iZambia nini ibidependele kuZimbabwe ibuye izocela izinto ithola izinto eZimbabwe ibidependele eZimbabwe kakhulu namhlanje eZimbabwe yesiphiwa eZambia umumbu ilomhlabo ngakho lelizwe lingakho lamaplaza angakho bathumba amaplaza bathatha wonke bagweva wonke bathi ngabo bese babaqasha inkomo emaplazini ukuthi ubhadala ngenyanga ukuthi inkomo zidle eplazini iplaza elali lisupporta isizwe umuntu athatha iplaza ukuthi ngoba yena uweZANPF athatha iplaza aligweve libe lakhe iqede lapha eqashisa inkomo ukuthi izidle ubusubhadala 200 rand ngenyanga yiko khona ukuthi ayikuvusa ilizwe ahle miZANPF liyahluleka shem liyahluleka ahluleki ihluleki iZimbabwe yayisupply into Europe ngisho France babethatha umumbu eZimbabwe mayengavuka namhlanje akulalizwe wonke amazwe ngazothatha khona umumbu eZimbabwe but ngokwehluleka sesize sicela emzithiwa ngoZambia ahle mlistele lisama yamazwe
sanibonani sanibonani mahlaba ezulu umhlaba wonke jikelele hayi okhulumayo lana lichagwana elikhulu esigabeni sako siwokwe lase Plumtree uKhanyani Ncube right ngithanda nje bakithi ukuthi ngithi mina abantu bengasikhohlisi ngokuthi khona okuhlangana kwepresident uMnangagwa nale yase Delaruya khona leyo ukuthi kuzobe nemphumela etheni akufana nje nezigulani nje sesibhedlela zodwa zonke sibe sesithi khona hayi esinye sibe sesiyahlola esinye isigulani ukuthi hayi siphethwe yini and so forth bese sisisiza kambe kungayenzakala khona lokho lihlaya leli lihlaya leli abalenzayo leli anyway weli bona ababhizi badla imali yestate baphakathi kwemibuso angibonge bakithi amen
sizo sami sisonke endabeni kaMjanana ngilesimanga loMjanana no olokho eqhubeka ethengisa iland kala etoilet hlangana la esuku zonke ethwele ikhuba esiyegangeni imali le nendiwisa ngapi wathathela umntana wami wathathela umzukulu wami ngibuhlungu ngaye lomfana loMdala Mjanana
siyabingelela siyabonga kakhulu ngomsebenzi baphathi bohlelo hayi ngithanda lami nje ukuthi ngabe umuntu kakhulu lengincome amadoda afana labo zintimkandla ukuthi ngabe baba baningi abantu abakhuluma njengabo and bephiwe le opportunity ukuthi labo bephathe ngindlela engibezwa bekhuluma ngayo hayi amadoda amanye asekhona alomqondo ohlakaniphileyo ukuthi ngaba aphiwe opportunity lizwe leli ngaba ngcono kakhulu liphume encindezeleni leyo ukuthembisana amanga sithinyiswa iZANU-PF bese ngigcina nje ngokuthi amadoda eMRP ngabe kuya ngami ngaba akubona ukuthi okusezimba kwe kukhulu kakhulu ukuthi ngabe siyakubambisana hayi ukuthi sithi siyadonselana sibe iMRP sidonselana sibe iTriple C iTriple C ibandla lakudala elikhandwe ngabo Morgan Tsvangira sebeze bafakulwa izano so ngikwenti iTriple C inkulu kule MRP ngabe iMRP ibambana le Triple C sikwazi ukuthi sikhiphe izano mayizano siphumile embusweni sesingakukhuluma labe MRP bekhuluma izikhalazo zabo ukuthi sifuna ngabe kuba kanje sicela lapho kwethu kube yiloko ngaleyo ndlela izo lingaba ngcono kodwa masadonselana so iMRP abaningi beMRP bahleli begxeka iTriple C ngibe sengizibuza ukuthi bayigxeka ngani iTriple C ngoba ikaparty la isezi opposition ithola ubunzi so hayi mina ngicela ngabe siyabambana singamaZimbabwe noma siyavota ke sivotele ukhipha ucuku esilalo siyabonga ukukhuluma ngosidumo siyabonga
salibonani salibonani ku Studio 7 balaleli nabalandeli nabasakazi senibingelela ngegama lenkosi Jesu Christ yebantu bakamthokazi nanko ke liya kubona ngapha eweni yase uTimegusa lapha abantu bokuza sebeziphindawo sebenze khona okwelo kufunayo athole imali ukuthiwa avotelane ama MP nama mayor nama council hayi MRP kanifuni so nanko kama council eni yaselifakela abangane benu khona ngapha so selizigwaze ngowena umkhonto oluthweleyo imatch leselibheje no ref angeke liwini imatch ungabheja no ref siyalincenga abathwakazi abahle zamani kuvotela ama MP nama councilors ethu ngapha kumphakazi kuzokhona ukulilwela amadlela enkomo abuyele enkomeni, indawo zokuhlala zibe kahle, ama-MP nama-mayors ethu azanihlalisa ngendlela efaneleyo. So nina nidani funa mfana omncane aphinde, mfana omncane aphinde. Nanko sebephindile izano ke sifaka abantu bayo khona lapha endaweni zenu. Nampa abanye siyabona abatshaywa lapha enyama endlovu, kuthiwa abatshontsha amazambane amagwili. Yiyona la amashona la aliwathandayo. So zamani ukuphuma emnyameni nize kukhanyeni. Ya okhulumayo nguzenzile Ncube ozalwa kosuwo weflam ngokuhlala ngisedipa stut. Ambonge ngajabula kakhulu uma engabalwa le record.
Lifuna nje Studio 7. Hayi siyabonga bakithi, sike sazi inkulumo lapha ngomhlaka 31. Inkulumo yemigwaqo lo Victoria Falls ushiwa kobulawayo. Hayi sazi inkulumo indaba zomgwaqo lezi navele usho ukuthi uma bangasavakatshelanga lapho nabaphethe ngezindlela kula muntu ozosikhulumela. Hayi siyasokola bakithi. Vele nje ibingafuni yona nje inkulumo laphana ikhulume ngomgwaqo oyi-1. Beyifana ikhulume igwaqo yonke. Manje angithi kukhuya ngomgwaqo ofaka imali eVictoria Falls abaye abantu abacatshanga. Ngoba uma ngakhuluma nomgwaqo yakithi le from eThekwini nje usiya khona nxa from ePlumpton kuThekwini road labo demodemaro labo zimnyama, zimnyama ngwethera yakhona yayaphela endleleni. Hayi indawo zokevela kula mgwaqo right. Ethinti zisho ukuthi ungakhuluma lezi ziyathatha emaborder zisebenza South Africa ukuthi ziyelungisa imigwaqo, thathela insurance nokuthi uma zakona ziyalungisa iphi imigwaqo angazi. Kodwa anyway zizalungisa leya kuVictoria Falls ukuthiwa kulama-tourism khona ngoba abantu abafuneka abezimali nasilamali. So hayi liyiphathe khonapha indawo zemigwaqo. Inzima bakithi, hayi Zimbabwe, hayi impilo yakuqala ngumgwaqo vele ukuze ibhizinisi zihambe. Kodwa uma kucatshangwa le icatshangwayo abantu bengacatshangwa. Ngoba ngiyazi ubaba lo ezokwethekelela ukhuluma ngokuthi yena ubonibophe eVictoria Falls ukuthekela khona abantu abaningi izivakathi ezivela kumaye amazwe. Aba lapho kungathekelwa khona vela kula ndawo kuraidi kusihle. Hayi siyabonga Studio 7 belokhu libaletha sibazi ukuthi bakhuluma bethini. Naveze sibona umuntu wafaya ingcono kulo muntu ophila eZimbabwe. Ngiyabonga.
Studio 7. Linjani basakazi bethu, hayi siyazisa izindaba, hayi sisilihaya siyalo kuthena iminyaka engu-20 years lisemsakazweni. Hayi siyabonga sithi hayi inkosi ngalinge ilingezele iminyaka yokuphila lisifundele izindaba zingathatha ihlangothi. Hayi siyabonga kakhulu kuzindaba zeZimbabwe. Hayi kwabantu bensuza siyabizwa bayakhala bathi ye sebengenelwe ngabantu bempumalanga, ye sebebathathele umhlaba sebebatshontshele izifuyo. Hayi kusekuncane kuloko kubona abantu bakithi basimani embandebeleni lonke nje kusekuncane. Mali lokhu elikontinua livotela amaphathi asempumalanga basazogcwala vele basazodiploya lasemalayinini ngoba i-grand plan liyanti ifuna ukuthi badiploye yonke indawo emathebeni kungabi khona lapho kungela muntu esisholeni khona emathebeleni. So ukuze sikugweme lokhu bantu bakithi asizameni ukusondela kwi-MRP kancane, sibe labakhansile MRP, sibe lama-NPA MRP. Asikuthi siyabenyanya abantu bempumalanga kodwa hayi sinyanya nje izenzo zabo ngoba bona bafuna ukuzenzani yiba abantu laphana Zimbabwe lo munye umhlobo asobantu. So lati sifuna ukubakhipha lokuthi hayi lati singabantu siyaphila. Voteli MRP uza kuthola ukuphumula lapha lezi.
Lawo ke bekungamazwi Nolina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukuze emelika ngamafichane, amapholisa ogajalwe FBI izolo angene endlini kamongameli Joe Biden edolobheni leDelaware bedinga amaphepha alemfihlo. Lokhu kulandela ukutholakala kwamaphepha la ehofisini kaBiden ngesikhathi engumsekeli kamnumzana Barack Obama. Kodwa izolo amapholisa awe FBI awatholanga lutho emzini kaBiden. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Inkokheli yebandla le-CCC ihlangana lomphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi kudingwa udaba loku guqulwa kwemithetho yezokhetho. Amabandla ezombusazwe athi asezilungiselele ukuya kukhetho lona olulakho kwenziwa ngenyanga kaNtulikazi. Izakhamizi zakobulawayo zithi ziyajabula ngokusungulwa kwemsakazo kamabonakude ozimeleyo othiwa yiKiyona TV. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.